akula lutho solungile le eParliament wakathesi so nxa silukhuluma kunjalo sikhuluma lokwana okuthi ngesingizi yi-ESA manje ukukhuluma isinyeyo kuba nzima ufuna into le imelelwe nxa isifikile lapho kumele ifike khona bese sikhuluma kuhle ukwenzela ukuthi singaphici amazwi kumbe siphice imibono kumbe inkulumo zabanye abantu ngoba anti phela le it's a democracy idemokrasi isho khonoko phela ukuthi wona abanye bazabona ngenye indlela abanye bebone ngenye indlela oqabe kuleyo ukuthi wona nxa sibona ngendlela zolezi ezijiyeneyo masingalwi asivumele into omunye layo uyafaka umbono wakhe omunye afaka wakhe umbono umbono ozancinta eminye imibono yiwo umbono ozathi carry the day ngosuku lwangkona lonalolu so mina kangibona ukuthi kona kulesizathu sokwethuka kumbe sokuphanika ngesingizi imizamo le yenziwa ngabanye bethu abafuna ukushova konokwana ubone laba abanye sebeze besethuka ngize ngabona le video abaye bengantu asebengene ezitridini besibetshaya itoyito idale lephalamende livaliwe into abuya ePhalamende kanti phoke kwini osekusethusa igundwane umango yena engekho lokuba khona endlini
ye kodwa siyabona phela anjustu lo golide laye ulesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe ngumongameli kanti yindaba abantu beloko zithi hayi nangakwangene kangene ugolide ezihlalele nje
ye isifiso vele akula muntu ongena sifiso sokuthi kwelinye ilanga laye alibuseleli nxa engumuntu ovele ele ambition yona leyo nami ngindlini ngithemba ngilayo leyo ambition ukuthi ngelinye lamalanga ngizaba ngomunye wokuqala ovela ngapha esihlobelini esamandebeleni ukuthi ngilibuse ngendlela efaneleyo njengoba namba abasikhokelayo abasandulelayo babunkomo abasalibusanga kodwa-ke yonke into ihamba ngento lyane esithi i-majority rule nxa abantu bengathi hayi thina sikhetha lokho wena uyabe usungubani oza kuphikisa thina kwidemokrasi yethu sikholelwa ukuthi nxa uphakathi kwidemokrasi noma into ubungayifuni kodwa abanye bakho abaningi nxa bengathi hayi yikho lokho okuyikho khona lawe somele ugoqa umsila uhambe ngasona leso zinga ngoba yikho okufunwe ngabantu abaningi not necessarily ukuthi yena lawe uyabo njani yabo kufundile so into zonke zilesikhathi unkulunkulu uyakuhlela lokwana amakhosi afakwa nguye futhi
yes ngathi ungabuya ephalamende khonokho wena uza kubamba njani
hayi lokwana-ke andabona sokuphakathi kwami nomlimi wami akuse yinto engavele ngihle ngithi bhadla lapha ebandleni okusala nje ukuthi wena njengoba ngithilo kuvumalekile idemokrasi yakuvumaaa ngendlela ezishiyeneyo babisa izinto zabo ngendlela ezishiyeneyo okuqakathekileyo emfundi ku-emphasize konapha yikuthi awungasibangeli ukuthi silwe sixabane sicele singasabonani njengofo wabo lo mfo wabo ngenxa yokuthi mina sengibone ngenye indlela lo sebone ngenye indlela.